Sarubonani varaleli, mina igama lami ngukanzira Torima weward 18 ehlanganisela yona iwange national parks lapho indlovu ezifa khona. Into engayitsho ngeke ukuthi zingaba zibulawa le ndlala, zingaba zibulawa lokuswela amanzi akwanileyo ngenxa yokuthi kathesi kuyatshisa kakhulu. Amanzi angkhona abe malutshwani. Ngeke ngingatsho ukuthi kungaba kulabana abazingela kungekho emthetheni ngenxa yokuthi kuwukuthi yibo ama-rangers umbe ama-authorities e-national parks and wildlife kade ezakwanisa ukuthi eninike yona le information kungaba kuhamba njani. But mina njengokansela ngibona ungathi nxa bekhuluma ukuthi kungaba kuligcikwani kungaba kuliciniso because sokulesikhathi ngisizwa ukuthi abafakela inyamazana zona lezi ezinjengendlovu isayinadi. Sokulesikhathi kuyenzakala izinto ezinjengalezo.
Wona umumo wakhona unjani wakhona ngapho nxa sikhangele ukuthi amanzi lamadlelo akhona yini ayenyamazana zendle kakhulu zona lezi ndlovu ukuthi waseziphela ngokufa?
Amadlelo enyamazana zona lezi kakho kakahle. Chris katesia kuomile amanzi lawo malutshwani. Ukudla kwangikhona umumo wakathesi vele isihlahla sikabila amahlamvu anti uyakwazi ukuthi azona indlovu zirilaye lokudla amahlamvu zidla utshani ubomile lakanye futhi akabukho ubutshani bangikhona. So hhayi umumo awumanga kakahle. Amanzi malutshwani. The environment kayikho kakahle ukuthi ziyenelise ukuthola ukudla okwenza ukuthi zibe ziphila kahle.